Inyathelo labe athuzileli lamukelwe ngembono ehlukeneyo abanye ngenjabulo kodwa abanye bekhala ngokuthi lolu hlelo lungaba lendleko abangayenelisiyo. Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo weAthuzi esigabeni seMathebeleland North njalo engumqondisi wohlangothi lweAthuzi lwemfundo zebulenjini uthi isikolo lesi sesilabantu abaningi abaveze ukusijabulela eZimbabwe jikelele.
Ngizathanda ukukhuluma ngesikolo seAthuzi online classes. Amaklasi akhona kulo grade 7 o level A level. So isikolo lesi sesibize abantwana abaningi jikelele iZimbabwe yonke and kukhanya abantu abaningi bayathanda ukungena ngoba lokhu abo bebaningi sokuze kwavula ama-classes amaningi. Njalo futhi njengeyinye sathanda ukukhuthaza abazali ukuthi beyenze abantwana bengene kulelu hlelo ngesikhathi sokuvalelwa ngendaba ye-coronavirus. Njalo abantwana befunde besezindlini bengahlali bengelalutho lwenza kwenza ukuthi nxa izikolo zivulwa ingqondo zabo zilokhu zikhaliphile.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi akulambadalo efunekayo ukuthi umntwana afakwe eqenjini lokufunda njalo ababalisi benza lomsebenzi mahala.
Uhlelo lolu lwesikolo luqhutshwa ngendlela yeWhatsApp. Walungiswa amaqembu aweWhatsApp lapho abafundi abaqhumana khona lababalisi babo ezifundweni ezehlukeneyo ezika grade 7, form 4 lo upper 6. Inhlelo zethu njalo zingameza mahala azibhadalelwa. Any mntwana nje noba nguphi ongaphi uyakwanisa ukuthi afakwe eqenjini kungelambadalo ekhona. Ababalisi bethu bafundisa mahala ababhadalisi.
Inkosazana Kelly Nyoni ngumfundi phansi kwalolu hlelo.
Njengomntana esikolo ngibona ngathi ukufunda ngeWhatsApp kungcono ngoba siyabe siqhubeka sisiya phambili ngezifundo zethu. Kodwa ngenxa ye-lockdown leyi sokuzamele sibe sisenza khona lokho kukhona. Imathi yona ayisoki ibifundeka kahle ngoba siyabe sifuna ukubona ukuthi kuyabe kwenziwe njani ukuze inombolo ziphume ziyizo kuphuma ama-answer ayiwo sifubona ama-examples.
Unkosikazi Sandra Siziba ongumzali olomntwana ofunda ugwalo lwesikhombisa ngomunye wabajabulela lolu hlelo.
Ukuthi abantwana bebefunda online nangibona kule nyathelo elihle kakhulu njengomzali olomntwana obhala u-grade 7. Ngoba kunje abantwana khathesi sebelakho ukuthi khona bebetshona bebhizi ngalokhu lalokhuyana. Yebo kambe kuyabe kwehlukile kulokuthi bebefundiswa ngutisha bemkhangele. Kodwa mboni ngani still lokhe kulusizo sibili. Khathesi lanxa sebesiyabhala ama-exams abo. Mboni ngani bazabe belokhe bengani ba-ready ukuthi babhale. Ngoba isikhathi lesi se-lockdown asikwazi ukuthi khona sizaba side okunganani kwezinye indawo. Sesizwa sothwa ngo 6 months so thina ukuthi siyakwamukela khona lokhu ukuthi abantwana bebefunda online.
Unkosikazi Joeline Masuku ngomunye wabazali abalujabulelayo lolu hlelo kodwa ekhala ngendleko.
Uhlelo lusazi ubona sibili kodwa uduru sekutheni asebe bonke abantwana abazakwanisa ukuthi bathole ama-lessons atholakala online. Ngoba sebonke abantwana abalabazali abayendisa ukuthi babathengele idatha liyadura bangene online babone la ama-lessons. Abanye kunjenje bavele basemakhaya amakhaya ngoba abadala vele balabo ndorindori abala amafoni lawo okwenza ukuthi bathole la imilayezo leyo. Kuzatsho ukuthi abasetown la abalabazali abayendisa ukuthi babathengele amadatha bangene online babone la ama-lessons yiwo abazathulisiswa.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zemfundo kobulawayo unkosikazi Olika Khaira wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lamanyathelo athathwa nguhulumende emizameni yokuthi izifundo ziqhubeke laloba izikolo zivaliwe. Ngakwelinye icele, uhulumende useqale uhlelo lokuqhuba izifundo ebulenjini emsakazweni wewayilesi kanye lakumabona kude. Umbiko owethulwe ngumphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Mathema uthi uhlangothi olwe curriculum development and technical services ludinga ababalisi abalezifundo zethemu lesibili esezilungile abangazifaka kuma audio lama video ukuthi zihlolwe andubana zifakwe emoyeni. Lokhu kugcizelelwe nginobhala jikelele wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisani Thabela okhulume lephephandaba le-Daily News lapha aveze ukuthi lezi zifundo zizalethwa ngababalisi ebulenjini ethi kodwa basalulolonga loluhlelo. Akavezanga ukuthi ababalisi bazaholiswa nanga phansi kwaloluhlelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.